Ngiyabonga dadewethu Sandile, ngiyabonga ngombuzo wakho omuhle kangaka. Wakithi indaba yemgwaqo eMathebeleland North, kakhulu eMathebeleland North, indaba yeBulawayo Victoria Falls, Bulawayo Nkayi, Bulawayo Cholocho, Cross Date, Kamative Binga, indaba vele ngihlala ngikhuthaza uhulumende njengohulumende ukuthi kule mzamo nje wanubona kule something okwenzakalayo nje kulezi nsuku kuBulawayo Nkayi Road, but it's not enough. Isikhangelele ukuthi kubhajethi yalonyaka nje ngasayinwa ikichove, ngoba kathesi bachova ngebhajethi adi khona kulomnyana umnyaka ophelileyo, yi-carry over yebhajethi yalast year, imsebenzi yawungaphelanga. So bazaqedisa i-5 kilometers eya last year, then sesingena ku-14 kilometers eya this year, ukuthi kuze sikhave indawo engani inkudlwana. But why list kuzange ukuchova itara? Itara ngeke ichove ngomnyaka owodwa. At least into esiyikhuthazayo i-ministry of roads ukuthi at least ilale i-remaining kilometers kugredwe, ukuthi kukwanise ukuthi kuhambeke kuhle, ukuthi abantu beyefike enkaya. Then u-Victoria Falls Road sekuzanye kule contract tokonaphana u-Bitumen World anqade emile because of ama-resources. Base sifake lamanye ama-teams ethu esilawo eprovince eMguza ekhava 60 kilometers ize efika ensuza, kule esukela ensuza elupane iyefika phambi kwelupane, then yedeti le wange le Victoria Falls Road make sure ukuthi ziyamaintaina umgwaqo lwana wayelist kusamobhalayizwa ama-resources ukuthi u-Bitumen World ebuyele ukuthi resurface the whole umgwaqo weBulawayo Victoria Falls. Then sikhangela umgwaqo weBulawayo Cholocho Road, lawo lonyaka ubhajethelwe about 20 kilometers. Esikhangelele ukuthi uhulumende isinikwe leyo mali ukuthi kwanise ukuthi umgwaqo uchove lawo, asoze ufike eCholocho nge-20 kilometers leyo. Le remaining kilometers layo kugredwe ukuthi ukwanise ukuthi usuke koBulawayo uyefika eCholocho ngemoto yakho, ngoba kade singamagoda kuhambeki. But I think kungagredwa kufuthelwe le gravel kuzakwanisa ukuthi kuhambeki, sisamelele ukuthi kufakwe umgwaqo wonke ithara.
Okwamanje kulesiqiniseko bani sokuthi lokhu kuzakwenzeka, ukuthi uhulumende uzafeza konke lokho okuchoyo, njengoba sibona ukuthi sokwathatha isikhathi eside, ikakhulu umgwaqo weNkayi kulokho kuhamba mbijana mbijana ikhilomitha eyodwa amathathu?
Angilesiqiniseko sisiwami, because i-Second Republic ayifanani le-First Republic, and khonoko izikhalazo zethu and bazilalela. Okunye nje kabe kusehlula nje ukuthi ubone izinto esenzakala kabe ngama-resources, ukushota kwezimali ukuthi umsebenzi uyephambili. But ngiyathembisa dadewethu ukuthi nxa ukuthi konke lokhu ama-resources izimali zitholakele, khonoke ngikukhuluma uza kubona kusenzakala sishona.